kufanele ukuthi izwe lakithi nalo noma lihlangana nabanye abantu kukhona okunye engabe kumhlawumbe kukhona kusolekayo, kodwa ke inkokheli zonke mazihlangana kukhona abafundisana khona. Siphila esikhathini samanje ukuthi umhlaba wonke le kunezimpi kunani yonke into, ngakhangela ko-Russia abantu bayalwa, kodwa-ke ma behleli phansi bekukhuluma kungaba khona ukukhulumisana komndoda. Kodwa-ke ma bebalekelana kuyoba west abantu bazoba kuphela abantu, kuthola ukuthi ma kulwa indlovu kulimala bomijani babamthemba. So elami lithi kufanele ukuthi ubaba uMnangagwa mayekhokheli iZimbabwe afike e-United Nations, or every time akumele inkokheli yeZimbabwe ibe khona, kumele abe khona.
Akusizi lutho ukuya kwi-United Nations imihlangano naleyo. Kungaba yikuvakasha nje okokuqeda isizwe ngebantwini abadala. Uke wakutsho uMgabe onguye ufolomani wabo abafundisa konke ukuthi i-United Nations kayibisi lutho. Ngoba angaze aye khona phana, kumele kube lokupimekayo phela azabuye kuphela. Kodwa angiboni ebuya nako. Njalo nxa kulalokho akutshoyo ubaba ukuthi i-disengagement, ukuthi abantu bazahlala nini beku-isolation, kumele-ke kuchaze ukuthi i-isolation yakhona yavela ngapha. Yindaba i-isolation yakhona ingabanga khona ngo-1980, wayingabanga khona ngo-1985. So ngokunye kumele sikukhangele khonokho. Mina-ke nxa sikukhangele ukuvakasha komuntu omdala laye esiyakuma labanye angathi lawo lokujabula kancane, kungabe kuyinto enhle. Kodwa akulanto esizayithola thina la. Ilizwe akulanto elizayithola, akula investment esizayibona.
Mlalazi ungamphendula khonapho ke uNcube utsho ukuthi kambe kukhona okubambekayo uMnangagwa azabuyela lapho yini ekhaya, kumbe uyahamba nje ezifakele izandla esikhwameni.
Amazwe ethu uma ukhangele i-Africa yona kumele by today ikhokhelwa kumuntu oyedwa, sibe ne-leader nje ikhokhele i-Africa. Kodwa-ke thina sa-divide ukuthi sibe weak. Sinabantu abazoba yi-54 njengoba sithi babo uNcube ukuthi bahamba babuye bengaphethe lutho, ngoba obviously abantu bona labo esiya kubo abasithathi njengabantu, ngoba bayazi ukuthi basihlukanise. I-Afrika kumele ngabe manje ilwise ukuthi sihlangane abantu bamnyama sibe ama-African, singabi le nto amabantustani akhandwa yibo bona labantu abase-New York abelungu abasithandela ukuthi ithole ukuthi izwe elincane njengebuTswana oSwatini but yizwe. So ukubuya bengaphathanga lutho, angikhona ukuthi nomenta kungaba nenkokheli ethandwa yibo bona labantu esiya kubo ingale kuyiphethe anything. Ayikho into ezokuyiphethe ngoba bafuna bona ukuthi banwa emuva ngeke bayinwa emuva. Kwesibonayo noma ukhangele besikhona ngapha eNgilandi ngokungcwathi uQueen ngapha, ngibonile ukuthi baphathe izinkokheli zakithi zifabe kanjani. Nalezi ezinye ziyabe zithele ukuthi bashayele izandla ukuthi izwe lithole inkokheli abayifunayo, nayo bayiphathe ngaleyo ndlela bangidinti le-basis lakhe yabantwana besikolo. So kubonisa khona ukuthi thina abantu bamnyama kunokuthi siloku sigqokana sixabana nenkokheli zethu, kufuna kube nendlela ukuthi ngabambani soba stronger than inkokheli zethu. Inkokheli ama-politicians aba ne-power ngoba sihlukene, thina sihlukene, yiko singagqinanga bakithi.
Yes, siyakuzwa kakhulu umlalazi. Iphoso lokugcina khonapho Ncube.
Ziyavuma ukuthi akulanto abazabuya layo. Bayekwejisa. Okwejisile ungcono yakacuphela kungamazambane, ugogo wayefaka kufasikoti afika sinike lathi abazulu. Manje lokhu kukwejisa lokho abakwenzayo, akulanto okuzayiletha. Ukhuluma nge-Afrika. Kambe bangavuma iNangagwa ukukhokhelwa ngumuntu we-Afrika kusehlula ukuthi eZimbabwe kube lo muntu ozakhokhela, kumele kube nguye yedwa. Even e-Africa uzafuna kube nguye, into yakhona izakwehlula still yona ke. So-ke sikubona kuyize lokho okwenzakalayo, yikudlaliswa kwezimali kuyo emihlanganweni kubuywe njalo, kuyafanana ku-Security Council kabakho, yikuyancenga nje ukuthi kuthiwe hhayi ubaba nabo behambile emthimbeni, lo bezabuya kungalathamba liphethe.
Ye, baba Mlalazi, elokugcina sibili, amafutshane baba.
Okay, uma sihlangana sikhuluma kukhona okunye okubambekayo. Ngoba nometa kungasoze kwenzakale namhlanje, kodwa kukhona abakutshelana abakutshelwayo ukuthi madoda kufanele sibambane. Ngiyathemba ukuthi uma ungakhangele i-America kakhulu nezwe lakithi bekuyikati nenja. So ngiyabona ukuthi ubaba uBiden uke wathi ngcono nginxusela abantu baseZimbabwe sibe sibonisane singenze njani for the sake of abantu beZimbabwe ukuthi baye phambili. Ngoma sloko sivuma nathi ukuthi uxatshwane kubo abantu bengabambani kangaka, kusiza ngani impini ebambekayo thina esiyitholayo.